Monami into engakhondanga njalo embi kakhulu ukuthi kutholakale abantu benikwa ukudla ngendlela ukuthi ukhangelwa ibandla basuka kulo. Ubuntu bakhona buphumi kahle njalo labantu ababe bencedisile njengoba usizo olunenge luvele ebantwini nje kusabaza kubona kunzima kakhulu inxa yokuthi singehlelwa ngesinye futhi senzakalo ukuthi basebenzela ndawonye leZimbabwe nxa yokuthi siphathana kabuhlungu kanje.
Babugawule, likwenzelani kahle kahle nxa kuliqiniso lokho?
Okokuqala indathanda ukuthi ngikutsho yikuthi ezinye izinto zimele zidingisiswe, zigqwayisiswe, kubonakale sibili, kube nabanye abantu abangayikhetha ihlangothi. Kunjengokuthi kule ngatsha ezizimele zethu ama-NGOs labanye abathile, labanye abavela nje kumazwe ngala asincedisayo eduzane omakhelwane, yibo mhlawumbe bangathi befikile phansi bethi sihlangane lalokhu, sihlangane lalokhu, akusiphathanga kumbe sihlangane lalokhu, besebenzisisa lo msebenzi kahulumende ezizithethele imisebenzi. Ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhiphe kakhulu umsebenzi lo singawupoliticize, ngoba into kamsebenzi kahulumende, uhulumende ngowabantu bonke, uhulumende ngowabantu bonke. Ngokunjalo-ke akumelanga sipoliticize noma yini okuphathelene sehlangalo senesi esinjengalesi. Njalo abantu basile, akumelanga sipoliticize ukufa kwabantu. Abantu balimele, abantu kube yingozi naleyo ehlele wonke umuntu, kungakhathali ukuthi umuntu ngowezanupiyefu, ngwani, akabhalwanga umuntu wonke ukuthi lo ngalokhu ngalokhu aliphathi. Abantu balimeleyo wonke uhulumende akwenziweyo kuhambe kuthethwa ngamabhukisho aselasha abantu anzange ukutela abahambe ezanupiyefu nabahambe MDC konokwana angikwazi ukuthi kuvela ngathi vele kakhulu.
Kodwa beqinisele lokho esikutshoyo be ukuthi izane isuke yenza lokho ukuthi besiphatha abantu. Sibonile ephela into ezinjengamavidiyo aqambe mangangithi, sibonile abantu bezanu exotha abantu elayinini njalo bebuya begqoke amazambi yezanu belayiniswa ngamazambi yezanu. Sabona futhi lezi mota zezanu zilayinele ukuthola ukudla, kukanti kumsebenzi ofana nalowo ufanele wenziwe ngendlela esegcekeni njalo enza ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuhamba ayephatha ukudla. Ayikhona ukuthi sekukhanye ngani kuthiwa kufanele ukugqoka iZambia kumbe uthwele ikhadi ukuthi uthole ukusizwa ngesehlakalo esimbi kakhulu. Mbona ngani mina ukuthi singabe sikukhangele ngaliphi icele kumbe ngaliphi lihlo, kubi kakhulu ukuthi kubonakale endaweni efana naleyo abantu bebuya ngezimota zezanu kumbe bebuya begqoke amazambia ezanu. Angifuna ukuthi singaku-excuse kanjani lokho.
Alubana babugawule, kungabe MDC kungodokotela Sibanda labasekeli babo abaya khonale eManicaland begqoke izikipa ze-MDC behamba ngezimota ze-MDC bethandela imitsaro ye-MDC beliya kuthini lina njengebandla?
Ngiyamuzwa sinodokotela Sibanda ekubeka ukuthi abantu babe begqoke irigalia njengokubeka ntungamile. Kodwa-ke mina into engiyitsho yokuthi hayi abantu bakithi ukuthi basadinga imfundo. Nxa kukunjalo kwenzakele ngalolo hlobo, yikuthi mina kangikubonanga, kade ngingakuseze ngikuvume ukuthi angikubonanga. Kodwa-ke ngizithi nxa kwenzakele into enjenganaleyo, hayi kungabe kuphambanisekile. Imfundiso sadingakala ebantwini bakithi ukuthi bayehlukanise inhlelo ezinjengalezi nenhlelo zephathi, ngoba lapha umbuthano le khona eyokulungisa ngaloko umonakalo lo ayiso mbuthano wephathi, imbuthano yabantu, imbuthano kahulumende, abantu behlangene bonke ngohlupho olubehleleyo. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi bandla, kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi i-church. Njalo akudingeki ukuthi abantu bahambe begqoke irigalia. Irigalia kayidingakali, kodwa-ke ogqokile irigalia ngokuthi uyayithanda nje irigalia yakhe, abanye sebeyithatha irigalia leyana beyisebenzise noma ngasiphi isikhathi. Hhayi, sibaxoleleni bakithi ngokuthanda kwabo ukugqoka irigalia kodwa kungatsho lutho. Okungaba kubi ukuthi wonke umuntu oza lapho ebuye segqoke irigalia sokungani isikhathi samakhampeni. Hhayi, akusilungiseli lutho lokho. Esokuqakathekileyo ukuthi kathesi sibambaneni ngohlupho lolo lukhona, sibone ukuthi sincedisana njani, ngoba bona ababancedisayo aso bantu kuphela bephathe eyodwa. Abantu abamathetha atshiyeneyo, abantu abadla atshiyeneyo, abakhambisa uncedo khona ngani? Ngokunjalo ukuthi uncedo lwakhona luyamukeleka, luhamba luphiwa uhulumende, uncediswa uhulumende weZimbabwe onguye olahlekelwe ngabantu.
Le mqotho lelo babugawule akuyiqibe ngamafitshane dokotela.
Awuboni-ke kuhle ukuthi kwezinye izikhathi ey'ntweni ezifana nalezi kube khona ukuzwisisana kakhulu ekukhulumeni. Njengoba ubaba ugawule kusho ukuthi hhayi laye uyakubona ukuthi mhlawumbe kungabe kakwenzakale ngoba yena akakubonanga, kuyabe kuliphutha. Yiyo le ndlela ebengiyibona ebesikubona ngayo lathi ukuthi hhayi bekufanele ukuthi abantu lanxa umuntu ebonakale siza atshele ukuthi hayi wena ngikwenze ngale ndlela ngoba zethu selabanye abantu indaba zombusazwe ekusebenzeleni ukusiza abantu mbona ngani nxa siqhubekela phambili samabandla wonke elandela indlela ekhulunywe ngubaba uGawule mbona ngani ilizwe lethu lingaphucuka kancane.